Sikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 6 Mhlolanja 2025 ngudaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Isithi phansi indlela abathathela ngayo izinto kubuhlungu lokhana ngoba kunjenje kathesi silahlekelwe ngelinye ibhenda izolo.
Ukuqhubekela phambili ukubotshwa kwabathenga bethengisa impahla emadolobheni abanye babo besithi bathwele nzima.
Ama-vendors kulezi ndawo ezilungiselelwe ukuthi abafuna ukuthengisa bathengise kizo njalo balobise babhalise bazakale.
Ikhansili yakoBulawayo ithi kuqondile okwenziwa ngamapholisa edolobheni leli. Ikhomishini ehlolisisa okwenzakala kukhansili yaHarare ithi umeya wedolobho leli ucatshangelwa ukuba wenza inkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uqhubekela phambili kubotshwa kwabathenga bethengisa impahla emadolobheni abanye babo besithi amapholisa abathwalise nzima. Bathi sekunzima ukuziphilisa ngoba bethathelwa impahla yonke okucatshangelwa ukuba ithengwa kwamanye amazwe okungekho emthethweni. Uhulumende uthi abantu laba abathengisa impahla etshiyeneyo bengahlawuli imithelo yamakhansili kanye lelizwe okwenza bebhidlize amabhizimusi afana le-OK lamanye asevale kwamanye amadolobho esithi athathelwa okokwenza ngabathengisa emigwaqweni. Amabhizimusi amakhulu bathi okunye okubahluphayo ikuthi kunzima ukuthengisa impahla ngeZimbabwe Gold bona beyithenga ngedola leMelika. Kulamanye njalo amabhizimusi athole nzima agoqela ibhanga le-CBZ asexothe umsebenzi izisebenzi ezingamakhulu amathathu lamachumi phose amahlanu 347. Incwethi kwezomnotho zithi ukudonsa nzima zithi usudonsa nzima umnotho weZimbabwe ngenxa yokugugudeka kwezig lokunye. Sixoxe ngodaba lolonkosazana Charity Mpofu othenga ethengisa impahla emigwaqweni.
Isithi council isusa abantu abathengisela emgwaqweni kuthiwa abantu bahambe kuma vending days. Ama vending days angkhona aveka wakho, akhona angkhona agcwele alabantu. So ngenxa ukuthi abantu abanengi iindustry ilokhu icontinue vala, abantu abanengi vele sebegcwele emgwaqweni wonke umuntu usethengisa. Wonke umuntu ethengisa enjalo. Isithi council indlela abathathela ngayo izinto kubuhlungu lokhana ngoba kunjenje kathesi silahlekelwe ngelinye ivenda izolo. Bathi nxa sebefike bajuma umuntu sebefika bemthathela izinto zonke abezithengisa. Iningi uthole ukuthi izikolo zisanda ukuvulwa. Abanye bangomama yibo abangama-breadwinners ezindlini babakhangela abantwana. Uvele kawulamali. Imali ode ngayo yimali oyabe mhlawumbe uyibolekile kumakhelwane. Kathesi nxa isikuthathela sokukhwela ama-BP, kukhwela amachukela, bathiya abantu kubuhlungu lokhana ngoba bathiya omama bewile phansi bona bethatha izinto belode emarolini behamba.
Bathi vele kuyaphetha ngani ngoba sizokuthiwa lo hulumende uthi siyini eseliwisa amabhizimusi la amakhulu. Okay.
Njengathi thina abanye esiphila ngokuthi siwede ngaphandle kwelizwe khona kuvele kusuka kuwesi ke kakhulu ngoba uzathola ukuthi uchaphile lezinto asithi mhlawumbe uvela eSouth Africa. Nxa ufika eborder, ufika eborder bakubalela izinto zakho bakutshela ukuthi hayi lezi sungadlula lazo ngezeribhethi kumbe ubhadalise leyo duty oyabe uyibhadala. Uzathola ukuthi nxa ufika eGwanda sokusiba futhi le roadblock yeZimra. Esiqala phansi ukuthi kuthe izinto lezana sezisethwa sezikonstruketa ngenxa yokuthi azibhadala ngejuti. Ungaze ukhiphe lawo maphepha ejuti uhulumende uselezinto asesithi akasafuni ukuthi sizithengise elizweni especially thina esingama-informal traders.
Lo nkosazana Charity Mpofu othenga ethengisa impahla emigwaqweni obekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Edwin Dlovu umsekeli kasodolobho. Hola, goblawayo.
lohlelo lokuhlanza idolobho lokuthi akwenziwe okusemthethweni sikhangelele kulaba bezimota abachovayo sikhangelele kuma vendors njalo ama vendors kulezi ndawo ezilungiselelwe ukuthi abafuna ukuthengisa bathengise kizo njalo balobise babhalise bazakale ukuthi abantu abathengisayo lokuthi bathengisela ngapha endaweni ezisemthethweni ikho ke silamapholisa ke ecouncil abhodayo idolobho lonke ke ekhangela ukuthi kwenzakala okusemthethweni na abangathengiseli lapho kumele bathengisele khona besuswa abanye bebotshwa ngokwenjalo esikufunayo ukuthi idolobho lihlanzeke esikufunayo ukuthi kube le order edolobheni kwezinye indawo izimota seziswela indawo yokuthi zipake abantu bangene ezitolo bathenge kumbe bathengise abakuthengisayo abanye bathengisa phandle kweminyango yezitolo abanye phambi kwezindlu zabantu kusuka ke kube yibuchapha obukhulu kungasahambeka edolobheni kuphambanisa ke labo ababhalise ngokusemthethweni abathengisayo ikhobe ngokunjalo uhlelo luqhubekela phambili ukuthi abathengisela lapho abangela mvume yokuthengisela khona ke sibasusa.
Ye kodwa ke nxa sikhangele ngodaba lolundlovu siyabona ukuthi lo hulumende uthi bulaba abathenga bethengisa impahla emgwaqweni sebebulala lamabhizimusi lani lo mbono unalowo kumbe likubamba njani khonokho?
Izizathu eziningi okokuqala yebo kambe sebebulala amabhizinisi njengoba ngithilo ukuthi abanye bathengisela phambi kwezitolo bethengisa njalo izinto ezithengiswa yilezi zitolo bona kube sebethengisa ngentengo ke phansi ngokunye ke kuyabe kuyizinto ezingene ezingekho emthethweni zivela phandle kwelizwe bangabhadalanga esingathi ijuti kumbe ama-taxes okumele bayabhadale so ngokokuqala lokho ukuthi babulala amabhizinisi okwesibili sifuna idolobho lihlanzeke.
Mnumzana Edwin Dlovu ngumsekeli kasodolobho wakobulawayo ubexoxa lo Gibbs Dubois Studio 7 se-City Hall kobulawayo. Kodwa umnumzana Michael Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi uyakuphikisa lokho.
Bona ngana akusikho uqiniso lonke ukuthi abantu abazenza ngokwelama bhizinisi indaba ngisho njalo ngoba amabhizinisi eqala ukuba kudala aqala ukuba ngabo ye 2000 amabhizinisi eqala ukuvala kudala kakhulu babengabantu abathengisayo abantu abaningi abavula amabhizinisi lawo sokusebenza ngabantu abaphelelwe imisebenzi basebe siyazama ukuthi baqalise impilo katsha ungakhangela amakampani amaningi avalile ungakhangela sibuyele emuva mebe ngabo 2010 sisiyale ebevele evala esuka esiya kwezinye indawo engavaliswa ngabantu abathengisayo ebevele inamba lawo ebevele liphansi so ukuthi sithi khona yibavalisayo unamba nawo siqiniso yebo kukhona ababekwenza njengokuthi bahlale phambi kwezitolo zabanye bethathe amakhasimende nxa engakangeni phakathi kodwa ngathi ngesikhiwa the severity of khona lokho okwenzakalayo angenakani ukuthi kungaba yimbangela yokuthi amakampani abesevala ezibabo ngibona ngani akusikho yebo kumele bathengisele kumele bethengisele khona bephiwe indawo idolobho siseyelabo Bulawayo vela abanye amadolobho abele indawo yokuthengisela kodwa-ke ukusithi yebo amakampani avala elizweni lonke mina ngibona ngani hhayi akusikho amakampani bevele evala kumele sikhangele macro level imbangela yokuthi amakampani avaliswa yikuyini
ubona ubonazana amakampani avaliswa kuyini indaba evala kangaka.
Ya mina ngicabanga ukuthi kusukela kudala vele ngabo 2000 sabona isiphithibili sasenzakala elizweni abantu basuka bavala kwaswelakala bebe-investment so ngomnakano wami engxenye ikubona abantu kungasela mali elizweni sethi labavela kusela mali sosihlalenakusela mntu othenga kuphela akusela bhizinisi asifaleni siye kwezinye izindawo bona kalikho yimbangela yangkhona.
Singathi manje khonoku kube kubotshwa abathenga bethengisa impahla okuthiwa babuya lazo ngudlu bevela kwamanye amazwe kuyasebenza khonoko kuyenza ukuthi amakampani avuselelwe yini kumbe vele kuyize lokho
ukuthi impahla ezivela kwamanye amazwe zibhadalelwe angeke sikuphikisa anomthetho ovele ofakiwe ukhona kodwa-ke mina engikhangeleyo ukuthi impahla zifika njani edolobheni lakobulawayo lapho engikhona zisukela mbe khona ezivela khona kwamanye amazwe zizokuwa lapha zebe zisuke njani bangaphi-ke lawo kumele bebengamehlo bekhangele ukuthi impahla ziyavinjwa zingangeni ukuze ebebhadale lezo mali nxa bekhona abantu abagangayo abafotshisa impahla kumele babanjwe yes kodwa-ke zizezifike zingene ezitolo kungala muntu ozibonayo hhayi ngibonakani kukhona okumele kulungiswe futhi njalo ngibonakani i-customs and excise kumele ikhangele ukuthi kungabe kubonakele ngaphi kwenza ukuthi impahla zize zifike la ngoba sebe lokhu esi-treat-a ama-symptoms singadilile nendikimba yendawo.
Lo ngumnumzana Michael Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, obekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7. Ikomishini ecwayisisa inkohlakalo ekhansilini yedolobho leHarare ibikwa isivumbulele amacala amaningi okutshontshwa kwemali yiziphathamandla zaleli dolobho. Iphephandaba leHerald libika ukuthi kwatshontshwa izigidi ezine zamadola eMelika, i-$4.5 million, kwenye yamankampani akhokhelwa ngumansipala eHarare Quarry. Ikomishini le yakhethwa ngumongameli yamasomnaka kwanyakenye njalo ikhokhelwa nguJustice Mafios Cheda. Ichwayisisa ukusetshenziswa kwemali kamansipala kusukela ngomnyaka ka-2017 kulandela imibiko yokuthi kule nkohlakalo eqhutshwa ngumeya waleli dolobho umnumzana Jacob Mafume lezinye iziphathamandla zikamansipala. UMafume wethe somlando wokufumbathiswa ngamankampani athiyeneyo ukuze aphiwe imisebenzi kumansipala kubika waqambela ikomishini le amanga ngalapho ahlala khona lokunye. Ikomishini le ihambe laye kuKelly ayiphayona izolo kodwa yathola kule bhizimusi kulindawo wasesithi waphambanisa iKelly esithi umuzi wakhe useduze laleyo ndawo. Asenelisanga ukuxoxa noMafume ngoba obengaphendula umakhala ekhukhwini. Isikhulumeli seCouncil yeHarare umnumzana Stanley Gama uthe akavunyelwa ukukhuluma ngodaba oluphambi kwekomishini. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eyeHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula.
Udaba lolu sithe siluzwa sethuka kakhulu ukuthi izakhamizi nge-economy ehluphayo kangaka sizama ukudinga izimali ukuthi sibhadale ama rent lama rent kucouncil kuthela leyo imali enlutshwana ibisisetshenziswa ngendlela engasiyo iservice esiyikhangeleleyo kucity council ingatholakali. Ingakhangela ama road ama sewage ukuthwala kwengcekeza lokunye okuninginingi esikhangele ukuthi i-council kumele ukuthi isebenze isincedise kakukho kwesinye isikhathi bakhala ngokuthi izimota kazikho kukanti imali leyo isetshenziswa ngendlela engayisiyo akusiphathi kuhle sithi.
Kwabe zomthetho lingathini kubo ngalesi sikhathi?
Esikufisayo nje ukuthi uhulumende nabezomthetho kabathathe amanyathelo ophambanisayo itholakala ukuthi kulecala kabotshwe athonisiswe anikwe isigwebo esihambelana lokona kwakhe kungakhethile ukuthi ngubani.
Lina njengezakhamizi zikhona na inhlelo kumbe izinqumo eselizithethe ukuthi lani lihambele ekhulumisana ngekhansili ngodaba lenkohlakalo lolo?
Ya, okwakhathesi simelele ubot Cheda Commission le singayithola i-report njenge ikakhulu njengezakhamizi sizabhala i-statement eqondane lathi ukuthi izakhamizi sithini ezizayifaka kumaphephandaba njalo sizafisa ukuthi sihlangane lamakhansela nezisebenzi zikakhansil ama-director ukuthi sixoxe ngaludaba sibatshengisa ukuthi thina njengezakhamizi akusithabisi ukuthi sizwe ukuthi i-council kayimanejwa kakuhle kukanti thina siswela inhlelo okumele ukuthi sizithole zivela ku-council.
Umnumzana Albert Mazula ngumqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeRussia lihlasela ngamandla kwele Ukraine emadolobheni agoqela iKharkiv, Kiev, Odessa lePoltava lamanye isebenzisa ama-drones. Inhlanganiso ye-United Nations ithi sokubulewe abantu abazinkulungwane ezintathu, 3,000 eGoma eDRC selokuqhamuke ukulwisana phakathi kwebutho leDRC labahlamuke beM23 ekupheleni kukazibandlela. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Wezi iphathelane le Melika umongameli Donald Trump namuhla ugcizelele amazwi akhe ukuthi ilizwe lakhe lizathatha njalo lilawule isihlenge seGaza lapho okulezigidi zabantu basePalestine abahlaselwe yimpi ephakathi kweIsrael leqembu leHamas. UTrump uthi ele Israel yilo elizanikeza iMelika iGaza nxa impi isiphelile. Ngokunjalo uthi akula mabutho eMelika azathulinyelwa kulesi sihlenge. Umongameli Trump uthi abantu baseGaza kumele bathuthe bayehlaliswa emazweni afana le-Egypt le-Jordan kodwa amazwe la kawavumelani lalombono. Sixoxe lolandela zombusazwe zeMelika umnumzana Tifa Dube.
Inkulumo kamnumzana uDonald Trump ayibekileyo esithi yena kuqakathekile ukuthi athathe isihlenge saseGaza ayenelise ukuthi asidevelophe. Inkulumo esiyibona inkulumo embi kakhulu njalo engatshengiseli ukuthi uyakha noma engatshengiseli ukuthi ufuna ukubona ukuthula kuleyana indawo. Ngoba inkulumo le nxa sisiyayikhangela kube inkulumo ayewayikhuluma ngemva kokuthi ehlala phansi nomongameli wase-Israel. Okusobala ukuthi inkulumo leyana ayisiso sinqumo asithetheyo eyedwa kodwa isinqumo esitshengisela ukuthi umongameli wase-Israel nguye oye wathi yena akadalule inkulumo enjalo noma ngithi nguye othe akahlongoze inkulumo enjalo ukuthi yena akathathe isihlengi saseGaza. I-America ayisiyo responsibility yayo yodwa njalo ayisilo lodwa ilizwe elifanele ukuthi likhangelele nge-destruction leyenzakaleyo i-Israel. Yindawo efanele ukuthi kuqala abantu abafanele babone ukuthi kuncediswa njani i-Israel ngamazwe ama-Arab countries kuqala. Kube kuwukuthi i-committee yama-Arab countries kube yiyo esisithi yona mhlawumbe i-America isincedisana labo labana kodwa abantu labana akufanele ukuthi bancediswe behlezi endaweni yabo. Nxa sekuwukuthi abantu abasefanele bakhitshwe laphana bakhitshwa kuleyana indawo yabo eyindawo yabo abazalelwa kiyo ukuthi basuke bayenga. Okuyinto engalunganga le decision le ithethwe nguDonald Trump esibona ukuthi aso decision kaDonald Trump khona eqinisweni i-decision ehlohlwa nguye lo umongameli waseIsrael.
Amazwe afana labo Jordan labo Egypt athi kavumelani lo Trump. Kukhona yini angakwenza yena umongameli Trump okungaguqula umcabango wamazwe la?
Nxa sikhangela nje inkulumo le ngendlela esuke ngayo itshengisele ukudelela noma ngithi itshengisele ukuyeyisa kakhulu abantu base-Middle East. Ngoba nxa kunje kuyafana lokuthi nxa kulohlupho olukhona e-Africa noma kulohlupho olukhona mhlawumbe sithi njengeZimbabwe noma e-South Africa. Kufanele ukuthi kuqale kube ukuthi i-AU yiyo esondela ukuthi ilungise lolohlupho. Kube sekusithi nxa kuyinto ezakala mhlawumbe kubo-South Africa leZimbabwe kube ukuthi i-SADC yiyo esondela kulolohlupho kuqala. Andubani ukuthi kusuka iMelika le itizwe izosiza ilizwe elikusadak. So okuyinto eyabitshengisela ukudelela. So bekufanele ukuthi uDonald Trump yena akaqale ukuthi into le iwe wayiyekela wavumela ama-Arab countries ukuthi bona bahlale phansi babe nesisombululo sayo lento leyo andubani ukuthi yena abesebuyele enkulumeni. So ngibona ngathi into eqondileyo akabuyele phansi ayehlala phansi ayeqale butsha ukuthi uyihlongoza njani njalo uyibeka njani eza kwenza ukuthi izwisiseke lento. Kodwa yena ukuthi akusoze kwafakazwise ukuthi yena athi abantu basuke lokhana nje liphutha elikhulu alenzayo njalo into nje afanele ukuthi akhohlwe ngayo ukuthi asonto engenzakala ngoba abantu beGaza baze bacishe babulawe bonke belokhu besahleli lakathesi indawo leyana ngama-ruins akusela nje lekwendlu eyodwa emileyo. I-Israel yadiliza konke kodwa ke lokho bebuyela besasekuyo indawo yabo leyana okutshengisela sobala ukuthi bona ba-prepared ukuthi bahlale endaweni yabo njalo bayivuze indawo yabo kodwa ke abekho prepared ukuthi bahambe baye kwelinye ilizwe bebesebenzela ukuthi bayavusela ilizwe.
Umnumzana Tifa Dube ulandela ezombusazo zeMelika sixoxelaye ekwelebhilitane. Uyaxokozela kubandlalezana uPF kulabanye abathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele qhubeke sesikhundleni kungafika umnyaka ka-2028 okugqitshwa khona umbuso wakhe. Bafuna ukuguqula isekelo sombuso ukuze uMnangagwa ahlale embusweni kodwa kulabanye njalo abaphikisayo lokhu abathi uMnangagwa kumele adedele omunye ozancintisa kukhetho lukamongameli kulowo mnyaka. Ukuhlazela lo daba Gibbs Dube Studio 7 uqoxele lomnumzana Greta Svanda olwela ilungelo loluntu lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU PF Central Committee. USvanda usungula le ngxoxo.
Ukumanga ezimangalisayo ukuthi kathi abantu bazasuspendwa ukuthi kutheni kathi yona izalo PF iyiparty eyiyona eyabuya le democracy, iyiyona ekhuluma ngedemocracy njalo nje ukuthi khona abantu kabakhululeke bakhulume abakufunayo. Manje nxa sokususpendwa abantu sokusenzwani, ngoba abantu nxa besiza ubuhlungu mbonakani mina kulilungelo labo lokuthi bakhulume okubazisa ubuhlungu, ngoba abantu beza ubuhlungu, amashopu avaliwe, konke kokubi, konke ongakukhumbula kukhona. Kungamangalisa nxa kuthiwa abantu sebengasuspend ukuthi indaba bekhuluma njalo.
Ye, asikhulume njalo khulu ngakhonoko golide, kukhanya ngazani kuyaxokozela kakhulu kubandla lenu. Kambe sokuhamba njani? Sizokuthiwa-ke abanye amaswingo sebemisi ukuthi babe ngamalunga ebandla, ngoba bathi umnanga kwazama ukukwenza yikuganga. Ngena khonapho kolethi mzwile njalo Gospan.
I-ZANU PF libandla eligayidwa yi-constitution yalo, and i-constitution yatsho ukubana nxa kunezinto esingavumelani ngazo sizibamba njani. Okunye kungekho ukuthi nxa wena ungasasuthisekanga ngeyinto ubusuthethisa, uthethisa vele akuvunyelwa ebandleni lethu sakwala kudala khonokwa. Siyakwazi ubana vele silibandla le-ZANU PF sinje, so asisoze safa sabona ngokufanayo sicabange ngokufanayo. Singacabanga ngendlela ethiyeleyo, but konke lokhu kumele sikwenze ngendlela elokuzibutha esikuthi a dignified way ngesingisi, ukuthi bona nxa ungazwaneli le nto ifake kuhle ngendlela eyokuthi ona awusathethisa abanye njalo, especially i-leadership. Uthethisa i-leadership into vele engavunyelwayo, eyinto ekhona ku-constitution okwaziwayo. Ungathethisa vele uyabesuzifake kusimo sokuthi ona sokumele kube lesijeziso esithize esikhona esibehlelayo.
Yes,
ukhuluma ngokuthi mina hayi kangikhwabethi loko elikukhulumayo akusocala lokwana. Yikho ubona even wakhangela ku-conference yethu sayenzela lapha koBulawayo, wathi kukhulunywa nge-resolution leyana, wabuzwa, ngiyakhumbula u-chairman wephathi umama uMshinqule wabuza kathathu uthi kungabe bakhona yini abangavumelani ndakho lokhu na, akula muntu owakuphikisayo sisokeni kwarabhana. So thina sibhulema ukuthi nxa sokunjalo i-majority rule yile eyenzakalayo.
Njalo
usesekhonapho mhanambinjani
udaweni
ukhuluma ngendaba yamashopu avalayo landilani, mina ngingengakukudikisisa khona kwana ngakhangela. Ungakhangela kathesi uhambe ko-TM ngale labo Pick n Pay, amashopu abo agcwele izinto zonke zikhona, kodwa usiya ko-okay ubona amashopu amashelufu ase-empty. Lokwana mdaweni kasiko kwakahulumende asokwani ngokwe-management yabo yako-okay konakale. Ababuzani ukuthi ona baphatha njani izimali zabo bayezenjani, ngoba mina ngizwile ukubana phale ezikweledi lama-supplier banikwa ama-90 days to pay, kodwa bayabhadala yini? So yabafuna usupplier abeloko ekunika izinto wena ungabhadali na?
Ye, siyakuzwa golide
le ZANU PF kuhulumende njengoba kutshela nje kuhamba kate-M lako-Pick n Pay kugcwele okwezinto kana vele amagrosa agcwele.
Aphendule khonapho-ke
olide, sikubonile e-National Heroes omabethera bekhuluma into abazikhulumayo. Okumangalisayo ukuthi akula muntu osuspendiweyo. O-Owen Muda bathi bekhuluma lapha nge-2030 into eyaziwayo ukuthi kayikho ku-constitution ngisho laselizweni, lo president la uyakwala khona ukuthi kafuni kungena, kodwa kuthiwa khona hhayi ngabe lokhu uzeni laba yi-freedom of speech. Kanti i-freedom of speech le kungani kumele ukuthi i-freedom of speech le ibe yiyo kuphela nxa ukhulunywa ngabanye, nxa kukhulunywa ngabanye ingasiyo? Mina mbonani sokule unfairness ekhona baba, engasahambi kahle golide ebandleni. Umuntu wonke kumele ukuthi akhululeke, kodwa ebandleni lenu baba hayi akusekho ukukhululeka baba. So kulokuthi wena khuluma lokho yikho thina esikufunayo.
Ye, khonapho-ke golide
mhlawumbe awungizwanga kuhle. Ngithe mina abantu akumelanga silwe ngendaba ka-2030 kumbe ongafuna u-2030 okukhona yintona. Asikwaleni sihlonipha, asikuvumeni sihloniphana kuphela. Okwenza ukuthi umuntu azacine esefuna ukuxotshwa mdaweni yikuthi uyabe sethethisa ungeza ama gamati zekuma kwa banye betu labana besele tetiza ku social media ya akusiko kuzibamba lokana ungumuntu omdala ungakhuluma into yakho ibeka kuhle akule muntu ozawuxotshela umbono wakho ngoba njengoba ngithilo mina sonke vele lapha asoze sibone okufana nayo asoze sicaba ngofana nayo noma sikuphathi efana nayo
Sibanda
Olide Nxalo ethi yena uvice president ngumpanduki wena ukubona njani lokho ukubona ku right yini why engasabendwa lo muntu why engaxotshwa lo muntu
angizange ngike ngizwe ngike ngayilalela isivideo lana ngayilalela over and over baba mdaweni angizange ngizwe bekhuluma ngosibayisi uvice president ompanduki bebedlabela ingoma lalali khona bethi mpanduki mpanduki azange bekhulume igama lomuntu
Lapha lezo mnumzana Joseph Chuma ukudalela ezano PF Central Committee lo mnumzana Greta Sibanda olwela ilungelo loluntu bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Ukhetho lwa 2023 lwenziwa ngendlela yokungahlonipha abantwana bezibabo. Manje abakhathala ukutshontshwa ngaphansi kwalo mbuso bathi 2030 aguqule isekelo sombuso ukuziwa qhube kahlale. Yini ayenzela abantu? Okokuqala nje abangasitshela ngakho bakubeke phambili sikubone. Ngoba okokuqala amabhasi amalayisha lezinye izimoto zihamba imindi ebusuku. Abantu baphumela ngaphandle kwelizwe ngenxa yokuthi ekhaya kule ndlala. Kahle kahle yini asiza ngayo abantu into ebambekayo ngoba siyabona lezibhedlela abantu bayafa akula mithi ezikolo bakhuphula ischool fees yonke into yabo nje angazi ngombe yimithelo le usizo lwabo alwenzela abantu yimithelo le ayegacwe phezu kwabantu inqwaba yamthelo akuyiyona abayitshontshayo imali yakhona abalokhu bethi 2030 asazi ukuthi yini le abayenzela abantu abazama ukubuya le nto ebambekayo siyibone ukuthi yini le abathi khona 2030 bafune kuqhubeke bayenzela abantu
Ye, kustudio 7 litshona njani basazi bethu abahle. Ye, i-ODM le engathi lingayidlala ngiqondisa ku-Minister of Finance uMthuli Ncube, lo baba uChuma laphana, ODM uzaba u-president. Lo baba uGawule la uthi Minister of ku-committee ye-ZANPF. Mina ngazi ukuthi iba bangama-minister njani. Bengakazi bebonakala ngisho la ku-top 6 kumbe ku-top 12 uma ukuthi khona e-ZANPF uma itshintsha ubuholi noma i-organize izinto zobuholi. Kwathi kuphuma umnanga kwabe ekhipha umgabe, anzange ambone lo head iNdebele lalikhona waphana ku-top 6 yakhona. Lamanje uGezani babhizi, kuthiwa uGezelani noGezani labo babhizi labo bayehla bayenyuka bakhuluma lezana bangamashona bodwa.
Studio 7, Studio 7 linjani. Hayi, thina siyaphila. Hayi, siyabonga izihlelo zenu ezelisipha zona. Siyabonga. Ilwali sithi akulalo khuzene lawe lilalela kuyo kodwa izano umnangagwa labanye bakhe labo umnangagwa labantu abamlandelayo abake besekele thina. Laba abathi hey umnangagwa ufuna ngumhlaba wonke akabasekele azange safa safuna umnangagwa vele thina bani. Sileze gangeni lapha siyahawula. Besithethi sifuna umnangagwa siyamfuna siyamusa phebuleli lizwe kangaka. Ilizwe lethu lifile sithwele nzima. Besithethi kwakhona hey siyamfuna. Hayi abamfuna yobona laba abakwazi izikwelede zabo. Thina abanye hayi sithwele nzima abantwana baye ezikolo baxotshwa benzwani lokho ethiwa ihulumende yakhona nale umnangagwa uright kibo abanye ayikhona kithi. Beyathi sonke abathi bona. Ngiyabonga.
Studio linjani Studio 7. Hayi, kati izano iZimbabwe vele sokuyikampani yabo. Abasatshelwa nje ukuthi hayi lapha thina into enje ayisiphathi kahle. Bafuna kube lokho esiqakeza izandla kuphela sivuma yonke into. Unangawe kasuke esikhundleni. Lo bengabe ezethi yena uzabajezisa ama-OVD. Kasuke vele siyakwazi ukubulala ngokwabo. Kabasuke esikhundleni sesidiniwe ngabo sizwile. Sizalwe bekhona la manje size sikhulile bekhona. Sihlupheka kungelanto ejintshayo. Laba bathi project ofana qede emnangagwa yiphi yakhona bayakhela izindlu yini. Mhlawumbe bona kukhona abakuyakhelwayo emzini yabo.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa uhlelo le-Live Talk liyalandela. Okwanamhlanje sesitshaye kwazwela olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.